Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Okulele abafika phose amajumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube nokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena isqualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa umkhuhlane weCOVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la, ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo iclinic sevaccine, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane clinic uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuchiyeneyo.
Ukukhwela kwamacases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cha, ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID ikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa amakhesi ayehla? Ngoba ama-mask be-sanitize, observe social distance.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele amavaccine masinyane. Bese sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo ababakhangelele la maklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela laya phezulu. Asephela ke ama-vaccine ngalolo suku. Kodwa kutsho ukuthi ama-vaccine asephelile, kodwa engakutsho ukuthi hayi ama vaccine asase khona abantu asambeni siyehlala.
Usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukhuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle.
Ubha kwabantu ayangesi enani liqansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu kathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifake engozini. Kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevale amakhala bakithi abantu siyabacela sibengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usobulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. UMnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafe kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguMnangagwa, sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF othi uMnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha. Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa ngoba umnotho osubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona. And njengoba lisazi ukuthi i-Durban yona ngokwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezi-invoti zisiya kwezinye indawo. So kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yamagoods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhalti very soon siyacaniswa lama-refugees from South Africa engena eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebusiwa labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungeni kwamanye ama-provinces njengoba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC as a region esofuna ukuthi beyikhangelele. But ngilethemba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa baza kuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecela ukuthi akube lokuthula, kube lokukhulumisana, kube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abachothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungaphendula sithini khona?
Ngabantu abahlala ngakona kulapho kuliwa khona khona phe Zimbabwe asikwazi sikubona lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi e-South Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngombono wami, i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama la bitshisa indawo zama-India. Anti ama-India azithi lapho ahlala khona kule bhizinisi lapho ahlala khona. So nxa kusitsha kutsha yonke into sebedubula abantu abamnyama. Anta mnyama labo sebegenga against ama-Indians lamakhiwa. So nxa ukhuluma nge-peace come to Zimbabwe.
Ye, so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibili ukuthi kumele kube njalo kule South Africa.
Uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu. In any case South Africa leZimbabwe into one. Nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisani kuyadingakala ukuthi kube lo munye odwa hayi bo ake lihlale phansi kulungisa into le.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho kuze amazwe maningi amazwe adiphenda ku-South Africa, but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa ngubani. Yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnangwako, ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe. Ngizwile obaba omunye okhuluma la ethi kulokuthula, ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba, ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy. Abantu beZimbabwe nje ungathi kulokuthula abahappy yini ekhaya. I think uba umnango wakho statement si-right, but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Cha khonapho baba Ngulube, sicela ucace cha ngesintu sibi.
Hayi, nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu, siyayemukela, kodwa ukuthi ikhulunywa ngubani phela. Umuntu odisela ngaza ka-delivery asithumele inkulumo yomfundisi. Angithi kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuze sizwe. Isela vele sisavele siyikhaya ukuthi isela loba ikhuluma into emnandi, siyathi hayi ikhulunywa isela lento singaza ke siyilandele.
Jula kakhulu kola.
Isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe. EZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe. Ngabe kunje eZimbabwe, ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe, angithi ngabe amasosha asebulela abantu ababulala. Lapho abantu sebefile, inamba yakhona ngithemba izabe more than 100, ngoba besikunamba besiku-72, but uyabona amabhodi zeDurban atholakala. But abantu abatholakala befile lapha, ngabe benyathelana kustampede. Akula muntu, angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisi. Kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Usandra Nyaira intethele izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe lasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangele lokungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentethele izindaba SMS Communication eHarare Polytechnic, uNkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana, echasisa ngokuba mazi wakhe uSandra kungqoko ayenze loprasedis Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sitrain ukuba ama-journalist. And uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60, and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka. And engikukhumbulayo kakhulu ngoSandra ikuthi umuntu owayele mbeko, owayethobekile, owayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry. And sisuka ePoli, she joined Ziana as a journalist. From there, next ngaba kwazi ukuthi sizimutare. From there, wajoina i-private sector media. And yes, uSandra, hey, was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintatheli zindaba yesifazana eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo ayemncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi, but wayele nhliziyo eyendoda. Wayengena lapho kwakungangenwa khona, wayekhuluma labantu ababe esasesaba ukukhuluma labo, but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba kutraining yokuba ngintatheli wezindaba, ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintatheli wezindaba was not by accident, yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazange acine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
Ngikhumbula ephuma eZimbabwe esiya UK, United Kingdom. Lapha umuntu ethanda ukufunda ekhona ngale United Kingdom wayenza degree yakhe journalist gamanga khona waya United States of America and did masters kwase kusele ukuthi ayenze PhD and ngalokho engaziwo Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekelwe ngempela
into engafuna ukucina ngaye ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esungusandla siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele.
Lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura, omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili. Ubexoxa loPraxedes Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Ulandoku kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama. Namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalichatsha eTaliban. Elemelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kwele Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalichatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lwe-French kubikwa ukuba sebengena emphakathini besenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ngama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethulwe amazwi la emhlanganweni we-ZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba le-The Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbengegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lwe-South Africa i-ZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame olwenzakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwase-South Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. Ele-South Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni kwezansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Nkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho. Kodwa-ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo. Umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo. Yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumende kusiya ebantwini masikhangela eZimbabwe. Ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama-elements awodlame ne-criminality. Kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame. Into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo.
Mnumzana Muringai, ulubona njani lolu daba?
Ah,
ngibelangantsha o wabo maphosa okhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathwa iphambanise izizwe njenge vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yireason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele naturally we do not like to be incarcerated for too long. Okuchiwo bakumaphosa ukuthi eZimbabwe, that's what they practice, but the government here encindezela abantu.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi, njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngitsho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi, kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa?
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhizisa lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosikolonize abelungu befaka le abathi democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika, ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-factional politics ekade isenzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli, kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue le indaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi bethole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni, yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime, and then kube le lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peace. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo 94-93 bezama ukuba le peace in South Africa, kwakule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Uba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi uzuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Moringai ngowe-MDC Alliance eMelika ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Bebexoxa noNtunga Melikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua kulandela ukuqonga kwezehlakalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edalele parlamente abakumsebenzi wamabhanga ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngolwezi 2021 iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uCristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdado Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakoliji labenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende kaOrtega lo Murillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolucuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende kaOrtega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000 kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga omanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula uhulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudalela omanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisa sisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OAS, EU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende kaOrtega loMurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.